abaswelayo bacabanga ukuthi uhlelo lokuhlala ezindlini lunceda abanothileyo njengoba bona bephila nzima kulezi nsuku. Unkosikazi Samantha Majoni, umkhokheli womkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMandebeleni obizwa ngokuthi Present Day hashtag Coronavirus Zimbabwe Campaign, uthi abayanga badla imbuya ngoluthi.
Hayi, i-lockdown le isengifundise enye ilinye iqiniso ekade ngingakwazi lapha emhlabeni, ukuthi abale mali sibili yibaba bezayenzela into yonke ihambe kibo, kodwa mina engingela mali engithengisa amatamatisi yime sengizihlalele lapha sengibambe ikhanda engingasazi ukuthi ngife ngecorona kumbe ngife ngendlala.
Kodwa abezombusazwe abakhulume le Studio 7 bathi abantu bonke babhekane lokufanayo, hathi ukuthi uhlelo lolu ngolwabantu abaswelayo. Bathi labo kabavunyelwa ukuzenzela santando ngoba lomkhuhlane kawukhethi muntu. Isikhulumeli ebandleni lezaphu umnumzana iPithule Thembani Maphosa uthi abantu bakhakhamele.
Sibhekane le unemployment ezaba khona, ukulahlekelwa ngama-incomes ngabantu abaningi, bephinde njalo bevalelwe bengayenelisi ukuthi bephume phandle besiyaphanda, yinto esiye saba kakhulu ezasidalela indlala.
Unkosazana Varaizo Phiri okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uZulu uthithibele njalo uhlutshwa ngokwenziwa ngamapholisa lamasotsha eZimbabwe.
Yona i-government yakhuluma yathi siyakwanisa ukuhamba 5 kilometers sithenge lesukuthengayo, sivakatshela izihlobo zethu ezigulayo kumbe ezidinga uncedo, kodwa asisakukwanisi lokho ngoba sebesithi sihlale sisezindlini. Ogogo bethu asisakwanisi ukuthi siyeke sebakhangela abahlala bodwa, abahlala lezizukulwane ezincane. Besicela ukuthi i-government ilungisise khona lapho ngoba kunje kathesi asisakwanisi ukuthi abafana bethu even beluse inkomo, asisakwanisi ukuhambisa inkomo zethu edibha ngoba abafana sokuthiwa bebuyele beyehlala one ndawo.
Banengi abathi kunzima okubhekana loZulu. Unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye-hashtag this constitution ugcizelela esithi kunzima ukulandela iziqondiso ezethulwe nguhulumende ezokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Ngaphandle kokuthi ule understanding kunzima. Kathesi kanje sikuday banamhla, lapho esiyafika khona kuday 21, nginanzelela ukuthi iweapon enkulu engancedisa abantu la ikuba lolwazi. Otherwise ungela deep knowledge eyokuthi ube alert ukuthi why, kungani, kunje. Abantu sibili wangabreacha lokho because hayi akuthiphanga.
Abalandela ukholo lwesiKristu abakunhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labo bathi bakhathazekile ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele njalo langokuqhutshwa kohlelo lokuhlala ezindlini eZimbabwe abathi kalwethulwanga ngemfanelo. Omunye wabakhathazekileyo nguBishop Raymond Mupandasekwa waseChinoyi.
The whole world has been hit by the same stick. Our level of preparedness is being tested. Leadership is being tried.
Silungiselele okungakanani inkokheli iyalingwa layo, sezenjani ukuzivikela kuleli gciwane eseliphakathi kwethu? Kulihlazo ukuthi lisithole vele singalungiselelanga nakancinyane leli gciwane. Sijwayele ukuya kwelashwa kwezinye indawo, sokumele siyelashwe ekhaya lapho okungasela lutho khona.
At home is a shell.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebethembele kuNkulunkulu njengoba kukhanya engani umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.